kuyinto engethusiyo ukuthi ayelala eRose Acre okamoyo ngezizathu ezimbili. One, uqansile ngaphandle kokuphatheka empini lapho angazange aqansa khona ngoba sikhangele iminyaka yakhe. Kodwa mase sifike ngemva kokuthatha uzibuse ngibona eqansile kakhulu ama-ranks eze waphuma engu-major general okuyirenki enkulu kakhulu ukuthi even umodengekho kuhulumende abebutho bebezacelisa ukuthi ayiphiwe leyo nhlonipho. Okwesibili, siyakukhumbula ukuthi ngo-2017 umoyo nguye owaba brave whether ekugangeni okwaba khona kusepholisi isisekelo selizwe kuthaba ikhuwo nguye ubuso bekhuwo. So ngezizathu zonezi uma kuyukuthi asebebusa yibona laba abancedisa ukuthi bengene esihlalweni ungaza kukukhangelela ukuthi bangaza ke bethi kasilo qhawe. Uma banika lokho kungumfana kwakuthiwa ngumagura magura isicoco sokuba yi-provincial hero ngokuthi kwakhoza uGrace Polo owathatha that risk yokuya ku-TV esiya announcer ukuganga ngokutshaya ikhuwo kuyabe kuyathiwani ngaye. So ngibona ngazathi vele lokho it was obvious kube kungumbuso wakhe abasezihlalweni basezihlalweni ngenxa yakhe uma sisiya eqinisweni. So ngibona ngazathi bekucaca
udaba lokuthi ngubani olungele ukuphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe lokhe luhlupha elizweni ngoba sibone owalwa impi yenkululeko umnumzana Mukuze Imudzi encitshwa leyo nhlonipho. Kodwa umnumzana Norton Malianga lo Ellen Kwarazimba vayiphiwe leyo nhlonipho njalo bangcwatshwe eNational Heroes Acre izolo. Ungathini ngalokho?
Okuka mama ukuthi ngigwarazimba lokho mbona ngazathi ngaphandle kokuthi ubesaziwa ngumama uMchinguri balutshwane eZimbabwe dabe mazi lemisebenzi yakhe balutshwane dabe yaso kangikhulu ukuthi singakukhuluma ngakho kakhulu. Okwamanje awukabile ihero yeZimbabwe kusisela mahero ebandla elihlukumeza abantu izano ngoba akudisayidwa ngamaZimbabwe kudisayidwa izano ipolitburo yezano ibisisebenzisa ama-state resources ukuriwada abangani bayo. So kathisa kula ihero eZimbabwe kodwa kulama heroes ebandla kusahlupha kuzaba into enhle ukubana ngoba bakhona abantu civil abadeserve abakuzana kodwa as long as kusaqhutshwa libandla kuba nzima ukuthi kube fully accepted by everyone eZimbabwe. So ngibona ngazathi yikho okulokhophe khona.